Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu umhlazi kuThunqwa bakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bakobulawayo batshengisa ukudana ngokuthunyelwa imlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzela eCowdery Park lamhlanje.
I think la abalohlupu bayeqa umthetho ngasebethatha inamba bezinika abanye abantu ngelasivumelwano. Lokho sibili abantu akubathabisi, abantu bakhonona, kubasusa ubuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.
Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC alithumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga ePhalamende yi-High Court kwaBulawayo.
Umthethwandaba weSupreme Court usengavumelana nomthethwandaba weHigh Court ukuthi laba okwathiwa kabalalungelo kabafanelanga babe ngama-candidate, ukuthi kuqondile lokho, isinqumo seHigh Court siqondile.
Ibandla lezanu PF lithi lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho ngoba umongameli Mnangagwa esungule wafeza inhlelo eziningi ezithuthukisa impilo kaZulu.
Ubaba Mnangagwa upreacha yona, every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula, into esingayifuniwe ngumsindo. So lokho vele matinothi kuthule zwizwizwizwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye abahlali bakobulawayo batshengise ukudana ngokuthunyelwa umlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzelwa eCowdery Park lamuhla. Okugcunule abanengi ukuthi inkampani zikamakhalekhukhwini zinikeze ibandla lezanu PF imininingwane yazo okuyikwephula umthetho. Umnangagwa uzakwenzela umhlangano eCowdery Park lapho umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube azancintisa khona kukhetho oluzayo, lanxa okwakathesi elakho ukuthola lesi sihlalo ngoba ancintisana laye owebandla le-CCC umnumzana Pasho Raphael Sibanda wamiswa ukuncintiswa ngumthethwandaba. Umlayezo ogcunule abanye ngothi, wozani sizobonga imisebenzi lenhlelo zentuthuko eziphakululwe libandla lezanu PF eminyakeni emihlanu edluleyo. Yimi owenu uPresident ED Mnangagwa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imbiko esizwa abantu bekhulumisana lapha njengezakhamisi, kukhanya abantu bayathola unxuso emafonini abo. Lolu nxuso kuthiwa lezi messages zivela kumongameli welizwe, ubaba Emmerson Mnangagwa inxusela abantu eralini eza kuba khona kusasa eCowdery Park. Kukhanya sibili abantu abanjalo bebaningi engibazwa abantu bayithele leyo message emafonini abo. So ke asilaqinisa ukuthi ngokunanzelela angiboni ngathi bekukhethwa abantu, ngibona ngathi imessage le bezihazwa nje lapho ezingahazwa khona, kutshengisa ukuthi ngabona kulalapho isiphala abathatha khona inumbers abantu bese bephonga ukukhangela behaza lezi message. Okuyinto enginanzela ukuthi ukuthi ubonabo abamakhambani amakhalekhukhwini shuthi yibo abathatha lezo number bazidlulise bazihambise ngale ukubani umnawo kazisebenzise. Ngokunjalo ke sibona ngathi ngobuningi babantu sibili nxa becoxa khona abaningi lezo message bazitholile, kukhanya ungathi kubhizi sibili ukuthi abantu besihazwa emafonini lapha. Ngokunjalo abantu bayamangali pho inombolo lezo zingabe bezithethenga.
Kodwa khonokho asokwephula yini umthetho bathini manje abantu ngalokho?
Abantu kukhanya akubathabisi lokho sokwenzakele, balokukhona nasibile kukhulu ukuthi pho isecurity yabingabi kambe nxa bekhangela sibona numbers zabo saziphonga ukuthunyelwa bangakwazi ukubana zingabe zifike njani kuye umongameli welizwe. Okukhangelelweyo ukuthi nxa umuntu ele-contract le-company ezabamkhalekhukhwini ukhangele ukuthi konke okwenzakalayo ngokwabo babili le-company, lokho esithi ngesikhiwa is private and confidential, akukhangelwanga ukuthi inumber lezo zazinikwa abanye abantu ngelasivumelwano somnikazi wenumber leyo ayisebenzisayo. So lokhu kabantu bakhona kakhulu eqinisweni kuyikweqa umthetho, njalo abantu abaningi bazizwa beyithuselekile ngaso kusiba kanje ukuthi umuntu usezibuza ungathi hayi i-security akayisekho ngoba engakwazi phela ukuthi namanje bazigcwele iganga lonke, kutsho ukuthi nxa le numbers zikhona lama-adress abayaziwa abantu bakhona sibakhamba lokwethuka ukuthi kanti pho sokusenzakalayo. Eyincenye lawa amakhampani lawa okuyiwo ale number lezo makhalekhukhwini, I think lawo balohlupu bayeqa umthetho nxa sebethatha inumber bezinika abanye abantu ngelasivumelwano. Lokhu esibili abantu akubathabisi, abantu bakhonona kubasuswa kuhlungu kakhulu ngaloko kwenzakeleyo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association. Lokhu sikudaba lozokhetho. Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC alijumi lambili avinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende i-High Court koBulawayo, ngoba isithi abantu laba bakhweza amaphepha abo e-Nomination Court isikhathi esasihlelwe yiZimbabwe Electoral Court sesedlule. Ilunga lezano PF elincintisa kukhetho olufanayo umnumzana Raj Modi laye ukhangelelwe umangalelwe ngomunye umhlali wakoBulawayo othi kumele avinjwe ukuncintisa ngoba laye wafaka amaphepha ake ihola lesine u4 o'clock esechayile. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngeSupreme Court ukuthi izaluphatha njani udaba lweCCC.
Umthethwandaba weSupreme Court usengavumelana lomthethwandaba weHigh Court ukuthi laba okwathiwa kabalalungelo kabafanelanga babe ngamakandidate, ukuthi kuqondile lokho isinqumo seHigh Court siqondile kumbe iphikisane laso. Nxa ngabe ithe kuqondile, amathuba besemancane ukuthi labo abakwathiwa bangangene lukhetho balungene lukhetho. Kodwa ke nxa umthethwandaba weSupreme Court ungathi hayi waphambanisa umthethwandaba weHigh Court, kuyabe sekuvule intuba yokuthi babuyele njalo babe ngamakandidate ngokusemthethweni. Kanti ke kusengadlulela phambili njalo kubo Constitutional Court kanjalo. Kodwa ke izinqumo sikhangelela ukuthi singaba ngesokuvumelana le High Court kumbe sokuphikisana le High Court ekhona kusasa nje kumbe ezinsukwini ezilandelayo ngemva kokulalela icala lakhona.
Ilunga lezano PF koBulawayo umnumzana Modi laye usemangalelwe ngesinye isakhamuzi saleli dolobho esithi laye kumele avinjwe aliswe ukuncintisa ngoba wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule. Ubona uluphatha njani lolu daba umthethwandaba?
Umthethwandaba uza samukela kumbusi chithe isicelo salo othi uModi angangene lukhetho. Nxa umthethwandaba uzabe usichithile isicelo leso, kuzamele ubeke ngokucacileyo ukuthi kungani ukuphuza kwakhe kusemthethweni, kungani ukuphuza kwakhe kuhambisana le-constitution, kuhambisana lomthetho we-electoral act, okwalaba abanye okwathiwa bangangene lukhetho ngokuphuza, kube ukuthi ukuphuza kwabo kakukho emthethweni. Yinto leyo esizabe siyifakele izibuko ezinkulu ukuthi sikhangelisise ukuthi kambe akula kukhetha yini uhlangothi okwenziwa ngumthethwandaba. Yikho abantu abazabe bekukhangele lokho, ngokuba phela nxa bonke baphuza kuyabe kukhangelela ukuthi kuthiwe bonke baphuzile, kuthiwe bonke bangangeneli ukhetho. Kodwa ke siseza kuzwa khona sekukhulunywa khona lapho izizathu ezikhitshwa ngumthethwandaba ukuthi umehluko yiwuphi phakathi kwalaba kwaModi lalaba nabanye.
Ukhona ukudonselana emithethwandaba esikubonayo lokhu ungathi kuvezani ngeZimbabwe Electoral Commission eyiyo elawula ukhetho?
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi kulokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe ngokuphathelene lokhetho. Abanye besithi indlela yile, abanye besithi indlela yileyana. lokhu ke futhi kuzakwenza ukuthi bangavumelani abantu beZimbabwe ngemva kokuphuma kwemphumela yokhetho ukuthi kambe yona ihambisana yini lalokho okufunwa ngabantu beZimbabwe kumba ihambisana lalokho okufunwa libandla libusana. Konke khona lokho esikubonayo kudonselwana emthethwandaba, abanye bekhangelele ukuthi abanye bangangenela ukhetho, abanye bangenela ukhetho. Yikho okuveza kahle kamhlophe ukuthi le mphumela yokhetho izadonselwana, kuzadonselwana kungafunyelwana. Okuza kwenza ukuthi impi yakhona idlulele iziye efika ku-2028 ku-election elandelayo.
Hello ke ngumnomzana Efi Dlela Ncube ohlaziya izombusazo ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo imihlangano yamarali lokungena ezindlini okuthiwa i-door to door kuqhubekela phambili endaweni ezijeneyo zelizwe ngoba sokusele amaviki adlula nje kancane amathathu nje kuphela ukuthi luqhutshwe ukhetho. Ukuze sizwe okuningi ngemikhankaso yebandla lezanu PF lempumela imihlangano esanda kuqutshwa enkayi lebhinga ngumongameli Emerson Mnangagwa, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende weMatabeleland North, ongumgcini sihlalo njalo webandla lezanu PF kuleso sigaba, njalo emela imguza edalele ephalamende.
Awuzibuki nire nxa ubukelile since 1980 akukaze kube le rally enjani eMatabeleland region. But abantu bebezibuyele njalo bebengakwazi ukuthi kulento ezizaphiwa khona ngalimungameli nguyothe rally yami ngisiye eMatabeleland ukuthi mbaphathele ukudla, mbaphathele iregalia because vele isikhathi secampaign. And okomgwaqo okhulume ngakho ukuthi kathesi kuyakhiwa umgwaqo iBlawayo Victoria Falls Road leBhinga Marsh West Road uyakhiwa, wathi yena iBlawayo Nkayi Road leBlawayo Cholocho Road. Lokho kusenhlizweni yeSecond Republic ukuthi yakhiwe okuzwayo okuzasuthisa abantu. So ukuthi kulama plans lemzamo yokuthi umgwaqolwana uyakhiwe sibili uyefika enkayi. Njalo thina ngokumazi kwethu umongameli lo esilaye kathesa so umongameli okhuluma nje ngumuntu okhuluma into oyenzayo ngoba nanga ama project esasikhuluma ngawo gwayishangana abakhunywa ngo 1912 iyaphela lonyaka idamu liyaqasa kubamba amanzi lonyaka kubuye iunit 7 and 8 okungana amagesi eZimbabwe besihlala emnyameni ngama load shedding but i-load shedding iphelile ngoba nge-Thursday yona lebuyayo ubaba umnangakho yabe commissioner okusemthethweni unit 7 and 8 lama clinics walesikhuluma ngawo lezikolo seziyakhiwe ngemali zakho ozivisayo emaprovinsi ezedevolution. So silethemba lokuthi umgwaqo nalo uBlawayo Nkayi Road leBlawayo Cholocho Road noma sekutheni uzawuyakha kuphela.
Imikhankaso yebandla lakho iqhubeka kuhle yini eMatabeleland North? Kulokuthula njalo akulabudlangudlangu esiyasizwa abanye besithi babubona kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu abamabandla aphikisayo.
EMatabeleland North ama-campaigns ethu ahamba kuhle okumangalisayo dadewethu. Ama-rallies ayenziwa ngama-provincial members, ayenziwa ngama-candidates, adreswa ngama-politic bureau members, adreswa ngama-vice president, eyinye recent adreswa ngu-national chairman wange bekugcwele. Yikwenzithi abantu sebelibonile ilayithi abantu beZimbabwe ukuthi ubaba uMnangagwa ulabantu enhlizweni yakhe. Njalo kwezomsindo lezi kwezwe-violence ubaba uMnangagwa preacher yona every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula into esingayifuniyo ngumsindo. So lokho vele emathinoth kuthule zwizwizwizwi lami nga-activate ijoke yami is ready to defend abantu ama-citizens emathinoth emaphathini abuya lo msindo eMatabeleland North. Umuntu engawenza nje umsindo eMatabeleland North uyalala esejele kungakhethelekanga ukuthi yiphi party.
Then in terms of support dadewethu, hawu baba umongameli uED Mnangagwa ngemsebenzi yakho oseyenzileyo ngokutshintsha impilo zabantu eMatabeleland North, abantu bonke eMatabeleland North they are behind ubaba uMnangagwa. That's why ubone kunjani enkayi abantu bazibuyele ngomoya wabo and abaningi basele bese sidetermine yi-transport, abaningi basele i-transport isishotele. Babonga imisebenzi eyenziwa ngumongameli uMnangagwa. Only 4 years engene kuphawa utshintsha izinto, angeke utsho ukuthi ilizwe likuma-sanctions.
Lo ke ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende weMatabeleland North, ongumgcini sihlalo webandla lezanu PF kuleso sigaba, njalo emela imguza edale lephalamende. njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi usithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalele lePhalamende njalo engumgcini sihlalo webandla leCCC eMathopeleland North. Usibanda uthi umholi webandla lakhe umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuqhuba imihlangano yamarali kuleso sigaba kusukela mhla ziku-9 kusiya ku-13 kuyona le inyanga eBinga Wange Lupane Cholocho Mguza Lebubi. Umnumzana Sibanda uyalandula ukuthi imihlangano kamongameli Mnangagwa iphumelele ngoba esithi abantu bebethwalwa bevela kwezinye indawo zelizwe ngamabhasi ukuze baye emhlanganweni le.
Kimi ekhaya eSiyabhuwa kudlule amabhasi amaZupco mbona abe ngu-27 oroso akade ezothatha abantu eBinga North esiya eNkayi. Kangikwazi ukuthi eBinga South kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eMguza kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eCholocho kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eFolo seWange kufakwa amangaki amaZupco. So ke nxa kuya kuba la maZupco angu-500 athwala abantu ilizwe lonke esiya eNkayi, gambe kungayekela njani ukuba labantu abaningi? Not ukuthi bonke bayabengabasekeli bezana uPF kodwa abanengi ngobuyanga lobo bukhona umuntu engasakwazi ukuthi ibhasi njani bese sithi la mothi ngigadele khonapho ende behambe befike eNkayi bethi besuke eNkayi lokugeza bengagezanga bese kuthiwa hambana eBinga ngoba vele amaZupco ahamba lapha ekhona umnankakho ngabe kuthiwa khona usuke waba lenye futhi irale beyasuka futhi eBinga ehambe esamwe akala basekele eMathebeleni North. Ngingakutshela nje khathesi ukuthi noma abaku president's office khathesi nxabe projector singakayila kuma elections bathi bona siyawina 9 out of 13 ma constituencies noma mina ngisithi hayi siyawina 12 out of 13 ma constituencies akala basekele umnankagwa alabo ngabantu nje abathanda ukubhoda ngamabhasi. Ikhubona uthenya ibhasi ebhekileyo duze lelupane kadivelela usulu ibibhalwe Chipinge, ibhasi yeChipinge ebuye kuzothatha abantu ukuthi behambe eralini. Ama-achievements umnankagwa nto yabona ukuthi iproblem ekhona undoda lo uqambe amanga abamaningi kakhulu. Ngo-2018 amabhakani akhe ebelezithembiso eziningi, khathesi amabhakani wonke lawana bawakhiphile because sebekwazi ukuthi izithembiso lezo kazigcwalisekanga. Akula lutho alwenzileyo umnankagwa olungayenza ukuthi abantu bebavotele ngoba abantu into abayidingayo badinga ukuthi khona bekwanise ukuphila impilo enhle, ekwaniseke ukuthi umuntu omunye lomunye eziphilele ezithingele izifuyo zakhe, hatshi ukuhamba umuntu esiyanikwa imbuzi siyanikwa inkukhu ebese sithuthwa yikho ukuthiwa empowerment. Akula empowerment enjalo. Abantu into abayidingayo ukuthi khona umkhonomi usukume, abantu into abayidingayo ukuthi abantu babo bethole imisebenzi, abantu into abayidingayo ukuthi ezibhedlela kube le mithi amaklinikhi esebenze. Akonke lokho okunye akutshoyo umnankagwa akusebenzi ngoba akulethi kudla etafuleni lomuntu, akubhadali ma-school fees abantu abethu, akuholisi ama-teacher lamanesi, akuholisi amaphoyisa lama-CIO lamabutho.
Ibandla le-CCC lingabe likhangelele ukuba lemhlangano yini eyama-rallies ezigabeni zeMathebeleland North lapho umkhokheli webandla umnumzana Chamisa azakhuluma khona?
Ngikhuluma kanje mamhlanga sibhizi simatasatasa sizama ukuthi silungiselele ukwamukela umongameli eMathebeleland North. Umongameli uChamisa uyabe seMathebeleland North kusukusela ngeviki ezayo mhla ka-9 kuze kuyefika mhla ka-13. Ayengeke ngakunika khathesi amadethi lendawo ngoba sesibone ukuthi laba bantu abasifakela ama-double candidates khathesi ungani bafuna ukusifakela ama-double rally. Bathayimela ukuthi lapho esiyabe sifake khona yethu irally lawo bese befaka eyabo eduze. Kuthunywa ikakhulu laba bakamonzo labefazi.
Lo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change eMathopeleland South eMathopeleland North njalo emela isigaba seBinga North edale lePhalamende.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota,
sivotele.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eNational Transitional Justice Working Group ithi uhulumende kumele uhulumende kamongameli Mnangagwa elokho engakaxolisi ngokudutshulwa kwabantu abayisithupha eHarare ngomnyaka ka-2018. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli umnumzana Xavier Kasukuwere usekhweze udaba lokuvinjwa ukuncintisa imithethwandaba wesisekelo sombuso iConstitutional Court. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Awu njani msakazi labalaleli osithuthu 7 nabingelele ekuseni. Sawubona okwenzakalayo ma-MP akobulawara hayi lokho kunzima lokho kunzima into eyenziwa ezanu kodwa hhayi sokuseduze kuphela ezikukhala nje ukuthi xa kungehlula abantu bonke awafaka uxako mfana komntana president kube ngushamisa ama-MP la asifakeleni zakho laphana le mthokazi yabona.
Studio 7 linjani bahlonitshwa bami. Mina ngilokudana kakhulu shuwa ngo-president wethu Mnangagwa ukuthi shuwa mainta ade ehambele Russia abebuye sitele ethu uPutin uthe asibone sibonane kwakhona siyini yakhe sifunani kuye ngelanto asinceda ngayo yena uzawu lokho ehlale bembuthelela izigrepa zama-helicopter kahambe bamnike i-helicopter ahambe bamnike i-helicopter uyayenzana abayekwahlala anikwa e-Russia kuyamjabulisa ukuthi lokho eninga ngezigrupa zama-helicopter uyawahlaba ama-helicopter indaba engazange ukuthi bazamlungisela imigwaqo bamnike amakatapila lama-tipa ayenqisa imigwaqo ekhaya Mnangagwa vele uyazehlulekela sho umuntu kathixo ngasho uyazihlala phansi ngakungcono kulalokho akwenziyayo imigwaqo ibolile bese enkaye khonana kumbuka wawubonayo imigwaqo ukuthi ibole njani enkaye ukuthi yakhala umgwaqo maphisa to matopo polisi kubonile kuyimgwaqo bazama ukulungisa phela buzi to stalatshani behlula phelela endleleni Mnangagwa uyazehlulekela ngawe yachiya umbuso lazihlalele vela lokho kwakhe akusebenzi lokho Mnangagwa sho abantu abambe siyarondesiyevota sikhiphe umuntu lo embusweni ngiyabonga ukuva ngosibana ngitole kutswana
isalibonani lonke olibingelelayo igama nginguhlalani Mlotshwa ngizalwa enkayi yikho ke ngiyakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi njengalokhu sisizwa kukhulunywa ngokuthi kuza kuba khona ukutshengisela elizweni laseSouth Africa yikho ke bengikhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ngakungayenza ikakhulu laba abangelamaphepha abaselizweni laseSouth Africa ngokungekho emthethweni libuyele emakhaya ngoba isikhathi sisasekhona singaze saphelelwa imiphefumulo eminingi ngoba elizweni laseSouth Africa sokungenzeka kube khona ukulwa abantu bechiswe abelizweni laseZimbabwe. So ngiyakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi kuba ngakungayenza abantu sibone ukuthi siyabuyela emakhaya isikhathi sisasekhona siqale siyebona umumo singaphelelwa imiphefumulo ngoba makukhulunywa kanje kufanele ukuthi sibe lama action esiwayenzayo ukuze sivikeleke ezimpilweni zethu. Ngiyabonga okhulumayo igama lami nginguhlalani Mlotshwa ngizalwa enkayi.
Studio 7 njani siyaphila thina siyaphila ya ngithi la mphawule mbono wami lapho ukuthi uNkulunkulu asizwe ukukhala kwethu abantwana beZimbabwe sithole uhulumende omutsha lo nyaka abantwana beZimbabwe bahlupheka lapho abaningi bababulala lapho abanye batshiswa lapha eSouth Africa abanye babulawa bathunjwa ngethunywa kuphela kuzima lapha so sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asize ukukhala kwethu singene eKhenani lathi siphume manje eGibhithe singene eKhenani ya akulanto eningi engikhulumayo khona kuphela.
Studio 7 siyalibingelela kambe sijabule kangaka izinto zethu zingafundwa kuyenziwa yini bantu Studio 7 sithe ngikhwele endabeni isicelo esisami nasi necomplain yami nasi umuntu wasezwane cholo ngicela likele ngikhulumele kumnanga kwalibuze yena uthi kathi njobe lokuthi khankase kufaka amakhompyutha efakani izimali zethu kezange ezacatshe emabhenki zingaphi sifuna zona kasitshele zona two le ndlela yokuthi abantu labo babulala igugu abegugulani bazayenziwani bayafuneka ngoba yibo banabo abalokhu bahamba bejaya abantu futhi ngeke kuphele beutsha abantu lokhu bantu bakithi siyalicela botukamigomo khiphani iindaba zethu zinjalo noma zizimbi noma zinjani ngoba siyabe sikomplaina ngezethu ethi asiyintando yethu okuhlala egangeni asiyintando yethu ukuthi sibelayo sayesesile imali eziningi esayesezifake emabhenki cacha konke imali zethu zacatsha zathi nyawo ukuthi zacatshiswa yini uye fanele sitshele zizabuya na fanele sitshele siyabonga studio 7 mangake ngakhuluma iindaba zami lezi ngolwesibili mhlaka 2 yabonga
Studio 7 linjani siyaphila hayi siyabonga usizo leni lonke elisiza ngalo siyamuzwa umnangakho uthi kathi iminyaka yonke engaka angazi iyamenyezwa reforti banyezi umnangakho wabusa izana ukuthi ma izantshela abantu ukuthi khona umuntu engathi akula magetsi inyama iyabola efrijini embizi ezombona olalo ngathi umnangakho lo uyabe kuphi
Studio 7 sanibonani basakazi bethu abahle nabalaleli hayi siyabonga umsebenzi esibambela wona lisibambela kahle kakhulu engathi hayi lingayibamba njalo until iZimbabwe izilunga ya ngithanda ukuthi ngempawule kancane ngamakhandidati lawo awe-CCC avalelwe ngaphandle lapha ilokhu njani la kobulawayo lapha yizethi ngiyabona abantu sebeqhala ngathi sebelahle ithemba kodwa kayihluphi lento le mangabe amakhandidate esisilawa ayivalelwe ngaphandle awu-12 mabafaka kamqondisi owawezapho ayihluphi lento le ukuthi abantu bangazi batshone beyigcekana behwebhana besenzani because ma benza so izanu isikhathi linikeza amandla izanu yo layifuna khona izanu vele ayithandi into ezile phisi ifuna la kungathi kuyaliwa khona ma lenza so izanu khona bethola khona amandla so ayihluphi lento le faka nini amakhansela kamqondisi ama-MP kamqondisi lifake awezapho lincishe izani ivoti lincishe nje ivoti kuphela noma bafake bafakile labo abantu babo libancishe ivoti lingabanikeza ichance
siyabingelela emsakazweni we-studio 7 sibonga kakhulu umsebenzi ngelabalaleli bomsakazweni sinethemba lokuthi inkantolo namhlanje izongena izakhipha imphumela engani yabonisa ukuthi inkantolo ngempela ngoba kumele uma izeki isima labantu betrobosi ukuthi bafaka ama-papers isikhathi sisavuma so ngubani umele ekuphike lokho abantu bezanu yiba sebe kuphika lokho ukuthi yibo phela asebe yikhoti kahle so indaba leyi ma ukuthi izaphumelela ukuthi ikhoti iyala ukuthi abantu betrobosi bangene kukhetho usevikazukwere bayala ukuthi angene kukhetho kutho ukuthi izanu pf yabisiyikhoti yabisingojaji ojaji bayizanu yonke into nje isiyizanu lamapholisa ayizanu so lo khetho ngeke lukhululeke kuyabe sokuyi-rigging nje eyobala ukuthi le zekhi layo izaba yizanu so kangcono ukuthi umnangakho ezenzela i-election eyed one man vote ngoba vele kuyabe kufana kudlala ngabantu lokho siyabona
Kum shelele ayi ake sibongene abantu bonke abakhulumayo kunye nani bathathele bezindaba zimphethele zezindaba kuba kuhle kakhulu ukucommunicator sizwane abantu ngibona ngazathi sonke sesingena elayinini eyodwa ngoba awuseyinsuku zotshala ukuthi uvote into mina engikhala ngayo ukuthi kathi why siloko sikhuluma ezinye izinto singakhulumi ngokuqondisa ukuthi senze njani asambeni siyevota abantu bakithi singabe siloko sikhomenta sikhona lapha egoli sikhomenta singaphandle bese kusuke izanu uma isiwinile bese sithi thina besisezane hayi mina ngiyahamba vele next week ngivele ngiyabe ngisekhaya so into engikhuluma ngayo ukuthi abantu singagqugquzela into esingasoze siyenze kum jelele sesidumela emasumpeni asibongeni siqhubekeni siye phambili
sibonge ke abalaleli bethu elisithumele imininingwana yenu kunombolo zethu ezithi 1+12024650318 isikhathi ke asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba Udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela ePhalamende luza kuba emthethwandaba lamhlanje. abahlali bakobulawayo batshengisa ukudana ngokuthunyelwa umlayezo kamakhale khukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzelwa eCountry Park kobulawayo lamhlanje. Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla leCCC. Hayi isikhathi njengoba ngichilo asisavumi ukuba siqhubeke sonke, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, lingakhohlwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.